Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana nelami uSithandekile Mhlanga lamhla sixoxa nengcweti ecubungula ezemidlalo yenguqu yabesifazana. Usibekiwe Ndlovu yena osanda ukuqeda izifundo zeCOSAFA Women's Leadership Program asizweni ukuthi uthini ngalolu hlelo kanye nekusasa yomdlalo wenguqu yabesifazana.
Hello sisters, njani balaleli? Yizo lami uShekiwe Ndlovu, koBulawayo. iCOSAFA Leadership Program iCOSAFA kade ngiyenza labanye omama abasuka kumazwe eCOSAFA. Ngiqalise uthando lomdlalo ngincane ngikhula. Ubungavamanga kangako umdlalo wokunobhutshuzwayo emagazaneni bekudume owe-netball ouqaga. But I mina ngazi uthandisise not that ukuthi kulento empi but asayibe into engichanga phakathi so yikho nje ngaqhubeka ngizithandela umdlalo wonobhutshuzwayo wamankazana and uze ngifike lapho engikhona sisitha kungxenxa yokuzimisela lokuthanda lo mdlalo lokube ngisenza ama-courses wona lawo awe-football administration.
Ngathi kahle kuyini ebenikufunda kulezi izifundo zeCOSAFA Women's Leadership Program?
Besifunda ukuthi ukuba yi-leader or ngithi umholi kubuya lama-challenges awo obuhle lokunzima kodwa ku-cosplay yeCOSAFA safundiswa ukumelana lawo ama-challenges. Safunda okuningi, sasilama-module amaningi, ama-topics ayimaningi kodwa siqoqela se-course sasiyi-leadership ukuthi kuthona ukuba ngikhokheli. Iwapha ama-qualities of a great leader. I-creative and leadership. Safundiswa lokwe-governance, finance and accounting fundamentals, basic principles on club management, networking, football, business, staff licensing. Njalo bekulama-discussions, e.g. what does it take to be a women leader in the world of football? Just to mention a few. Senza lama-project work. Ama-project ubuwenza. Amanye waphiwa ukuthi wenze uyi-one, amanye waphiwa ukuthi liwenze liyigruphu, bese lixubaniswa lapha nxa seligruphu, maybe lihlangane labantu umuntu oseSawuti, eNamibia, Zambia, besihlanganisa nje ama-countries, yikho ade kusenzakala lakho.
Ubona abesifazane abaningi bephatheka yini emdlalweni wenguqu kusasa? Kumbe bethola izikhundla eziphezulu elizweni kumbe emhlabeni jikelele ukuthi kube yibo abaziphathayo njengabesilisa abaningi.
Mbona ngani nxa singapha umama ithuba lokukhokhela ezikhundleni zalezi ezinkulu bengenza ngcono ngoba omama isikhathi esiningi bayathanda ukwenza into ezi-straight ezicacayo ziphuma zikahle. So ngesifiso nje sokuthi komunye umnyaka nje khonapha kwelakithi eZimbabwe ku-football Zimbabwe Football Association kube lo president ongumama konke kusiyafika le-CAFU le-FIFA sike sibe labo mama abangu-president abakhokhela yona lawo ama-association. So kodwa kuyabe kumele kube le-ground work sibili abantwana abangamankazana nxa besadlala khwaphana ibhora abafundiswe i-coaching, abafundiswe ukuba ngonompembe, abafundiswe i-football administration ukwenzeka ukuthi ngoba sebe-retire bebe le nto yokuqalela khona then befunda besiya phambili beze befike khona lokuthi beyeneliswe ukuba ngabo-president bama-FA kwenze ukuthi bekwanise lokungena khona kibo-CAF ungena khona le-FIFA.
Lowo ngusibekiwe Ndlovu, ingcweti ecubungula ezemidlalo yenguqu yabesifazana yena osanda ukuqeda izifundo zeCOSAFA Women's Leadership Program ebesixoxa layo ekoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siluphatheleni okutsha kweziphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.